Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ikanti ngathi vele ivangeli lethu lonke lime ngaso nesi sikhathi. Yiyo umgogodla wevangeli wesiKristu ukuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo wathatha izono zethu njalo wafika esigabeni sokuthi athole ukuxolelwa kwabantu uNkulunkulu ngoba yena esika umhlatshelo okaNkulunkulu. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, amabandla amaningi abelungisela ama-conference khona bedrobheni lakoBulawayo kumbe emakhaya. Kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebebalutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka ngenxa yokuthi abantu bahlangene. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
UNkosikazi Lynette Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuthi bebe lama-services abo bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Ngenxa yokuthi singaba-complacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19 ungasabalala. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Njalo-ke bengasebenzisa ama-platforms ade sebenzisa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom. Abanye abantu bayakhona ukuba yingxenye yalawo ma-service.
UMnumzana Ngqobizitha Dunga uvumelane lo Nkosikazi Dube.
Esingakutsho njengamakholwa ukuthi sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka amamaski nokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Esingakutsho ukuthi abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ngalesi sikhathi sithakazelela usuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. Siyathandaza futhi ukuthi singangeni ku-third wave okuyiyo engasilisela back to ama-lockdown.
UDunga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Esingakutsho mayelana ngenani le-50 ukuthi amabandla nxa efuna ukuthola kumbe ukufinyelela abantu babo endaweni ezijeneyo abangakuyenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntambama bezanye abantu. Nxa kuyukuthi ama-resources abo avuma bengayenza okuthiwa i-online services ukwenzela ukuthi befinyelele abantu abaningi. Lokhu kuzayenza ukuthi umkhuhlane lowo ungamemetheki ngalesi sikhathi.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube lemigoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangama-50 sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.